Unkosazana Thandiwe Ngwenya yisakhamuzi seGoqwe South esilabantwana abane. Yena uthi wakhetha ukusebenzela imuli yakhe ngokuthengisa impahla, hathi umzimba wakhe selokhu wehlukana lomkakhe. Ungumama oleminyaka engamachumi amathathu lesitshiyagalolunye yokuzalwa njalo uphila legciwane. Uthi lokhu umkakhe wanyamalala, wangazakali ukuba ukuphi, wanelise ukubasebenzela abantwa bakhe. Kunje uthi izibulo lakhe selizisebenzela.
Umuntu kumele asebenzise izandla zakhe ukuze aphile, because uNkulunkulu esidale uqaleni azange asitshele ukuthi nxa sengilidalile zasebenzisa imizimba yenu ukuze liphile, kodwa wasinika amacebo okubana sisebenze, sikwanise ukuzisebenzela ngezandla zethu. Wasinika amandla, wasinika izindawo zokusebenza. Obunye lobo bubenza ukuthi umuntu aye esebenzisa umzimba wakhe buvila kuphela.
UNkosazana Ngwenya uthi usendile njalo ngemva kokubalekelwa ngumkakhe. Uthi ukuvumela okusemthethweni ukuthengiswa kwemizimba kungesicebo elihle.
Nxa sikhangela ngamavesi athi wona imizimba wakho lithempeli likaNkulunkulu elingcwele, so kawumelanga ulisebenzise ngokungafanelanga. So ukusebenzisa umzimba wakho utshintshanise ubaba usenza lokhu nalokhu yana kubi.
Ukhuthaza umuntu wonke ikakhulu omama ukuba babe lomkhuba wokuzisebenzela, esithi kasikho isizathu sokuba umuntu athembele ekuthengiseni umzimba ukuze baphilise imuli zabo ngoba kuyingozi.
Ngatshiyana nomkami kafanga, waphonga ukuphuma wahamba wabalekela imuli. Wathiya umntwana waqale ekugrade 4, kwaba nesikhathi sokuthi kwathiwa umoringa uyafuneka. Ngaqelisa namuthi walimoringa siyathengisa kwezinye indawo enjengabogweru, ngizuza imali yokubana bhadalela abantwana besikolo. Namhlanje ngikhuluma lokhu, umfana lo uyasebenza ecomplex lapha ne-education, engamfundisa ngemali yomoringa. Anzange ngibe necebo lokuthi mna kumele ngiyesebenzisa umzimba wami ukuthi zizenthole imali.
Kodwa uNkosazana Shelly Gondo ohlala eMarondera uphikisana lalo mcabango. UNkosazana Gondo upha izizathu zakhe zokuba kungani kumele kubekwe umthetho ovumela labo abaphila ngokuthengisa imizimba. Ungumama oleminyaka engamachumi lasitshiyagalolunye yokuzalwa njalo uphila ngokuthengisa umzimba. Uthi ziningi izizathu ezibangela ukuba owesifazane akhethe ukuphila ngokuthengisa umzimba. Yena uthi ulabantwana abayisitshiyagalombili njalo ube ngumuntu olomkakhe. Uthi impilo yasuka yaba nzima ngemva kokubhubha komkakhe. Ngenxa yobunzima abebhekane labo, wasekhetha-ke ukuziphilisa ngokuthengisa umzimba wakhe lanxa ubethengisa njalo le mibhida emkambo. Uthi yena uyaziqhenya ngalo msebenzi wakhe wokuthengisa umzimba ukuziphilisa ngoba isanelise ukondla imuli yakhe. Uthi okwakhathesi udubo olukhona lukhulu ngoba bekhona abangafuniyo ukuzwa ngawo lawo makhondomu, ngoba umuntu esithi uhlawule imali yakhe ngakho ulelungelo lokuya emacansini ngaphandle kokusetshenziswa kwamakhondomu.
Isizwe tinoikuruzira nokuti ikaramba yakavanzika, tinenge tichiramba tichingoparadzira zvirwere, nokuti ticharamba tichingoita takavanda kusvika zvirwere zvapararira tikasazoziva kuti zviri kubuda nekupi.
Umnumzana Sibangani Nxumalo uyisakhamuzi emzini weKatanga eNorton. UNxumalo uthi abezomthetho kumele baluhluzisise lolu daba, hatshi ukubagcona nje labo abaphila ngokuthengisa umzimba.
Mina umbono wami mbona nje kungaba nzima, kodwa nxa umama ephila kade ephila lomntanakhe eyedwa ebona ukuthi izinini kazikho phakathi kwemuli yakhe uyabe lesizathu.
Kodwa unduna Sayi ongomunye wezinduna zesigabeni seGoqwe East uphikisana lalo mbono. Usayi uthi bekuvele kulihlazo njalo kuzila ngomkhuba wesintu ukuba umuntu aphumele egcekeni ukuba uphila ngokuthengisa umzimba wakhe. Uthi lokhu ngokunye osekubangela ukusabalala kwegciwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza.
Uchathengisa abantu wakawanda, uchatora mari dzavo dzevanhu, ivo varume vaya vachangoramba vachiti mhukadzi yetu vatodanana nayo. Vachasangana, vachadzimana vatemana, vachitemanana naiwe. Kana kubayana nemavhunga nokuti patsika dzedzi dzechivanhu iro ibasa rakawanda risingambotendekwe. Chihure chaakutaurwa makore anaya, asi makore aperawo kwaakuza chinjanzi chihure.
Abasebenza nenhlanganiso eziphathisana labaphila legciwane kanye lomkhuhlane wengculaza bahlezi bekhankasela ukuba lubekwe okusemthethweni udaba lwalabo abaphila ngokuthengisa imizimba yabo ukuziphilisa. Bathi lokhu kungaphathisa ekuthini lo othengisa umzimba wakhe anelise ukuvikeleka okusemthethweni ekuthini asebenzise indlela zokuzivikela ngesikhathi esiya emacansini. Amapholisa ahlezi ebopha labo abaphatheke kulo msebenzi wokuthengisa imizimba yabo ngoba bethi benza okungekho emthethweni. Abasesipholiseni laba bona bathi balandela okuthiwo ngumthetho ukubopha laba bantu, ikakhulu omama. Luke lwathintwa-thintwa lolu daba edalela ephalamende kuwona lo mnyaka, kodwa lwaphelela emoyeni ngoba kulokwehlukana kwemibono. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.